Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 18 kuzibandlela 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi i-communication is very key in a country. I-diaspora, it's got iZimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora. Abantu bakhulume njani leziningi zabo?
Uhulumende weZimbabwe sephinde wacitha njalo ubulembu be-internet wachiya uZulu engenelisi yokuxhumana enkundleni ezifana leWhatsApp kanye leFacebook.
Amazwi la asuka kuminister Venza ethi yena uzangenela njengominister we-welfare ukuze avale inhlanganiso ezingenela kwepoliti.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokwethusela ukuzivala phezu kokuphathisa abantu abalinyazwe ngamasotsha lamapholisa ekukhalaleni umsebenzi okuqoqwe yi-ZCTU. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zitshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe izolo zisola okwenzakalayo ekhaya. Zonke lezindaba lezinye eziyalandela. Uhulumende weZimbabwe sephinde wacitha njalo ubulembu be-internet wachiya uZulu engasenelisi ukuxhumana enkundleni ezifana leWhatsApp kanye leFacebook. Uhulumende ubeke wavala ubulembu lobo ngolwesibili ngesikhathi uZulu ephakathi kokukhalala umsebenzi, kodwa wabuya wabuvula ngolwesithathu ngemva kokukhonona kwabantu. Kodwa izolo ebusuku ubuye walaya amankampani abomakhalekhukhwini ukuthi avale njalo ubulembu lobo andubana aze ewatshele ukuthi abuvule. Inkampani iConnect ithumele abantu abasebenzisa incingo zayo umbiko izolo ebusuku ibazisa ngaleli nyathelo. Uhulumende uvale i-internet okwesibili lanxa nje emangalelwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights imanyene leMisa Zimbabwe. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu bathi okwenziwa ngohulumende lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akawahloniphi amalungelo kaZulu.
Uhulumende usephinde wacitha njalo ubulembu be-internet eZimbabwe. Lokhu kuyadanisa kakhulu ngoba singakhangela ukuthi ngalezi nsuku esiphila kizo i-internet is the main communication esebenzayo. Abantu eZimbabwe kathesi kade bethembi i-Caucasus. Manje nxa kungela internet abantu bazaphila njani, bazahamba njani? Because i-Caucasus yiyo ekade ithenjiwe ukwenza wonke ama-financial transactions. So manje nxa uhulumende esephinde wacitha futhi i-internet kulusize kakhulu and kutshengisela ukuthi yikuhlukuluzeka kwabantu beZimbabwe because it's everybody's basic human right to communication. So nxa abantu bengela effective communication, it makes it hard ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani. And these days abantu bayakwazi ukuthi nxa ule internet izinto ziyahambeka lula, i-information iyasirculateka lula. Khathesi as we speak abantu bayachaywa, abanye bayadojwa ngamasotsha, asikwazi ukuthi bachayelwani, asikwazi ukuthi sebephendukile yini bona labo kuthiwa bayathathwa. Manje nxa kungela internet kuyenza kube nzima futhi ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakala neZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe ule history yokubamba abantu ngohluku, ule history yokuhlukuluza abantu. Njalo nxa kungela internet sivaliwe futhi kwenza kube nzima ukuthi abantu abalezihlobo zabo kudiaspora abebe bekwazi ukuthi izinini zabo zigcineke njani.
Isadakile AU ubona zivuma yini ukungenela kulolu daba njengokukhuthaza kwabanye?
Into ehawulisa kakhulu yukuthi isadakile AU bathule zwi As we speak, kumele bebe singabe sebethumele ama peacekeepers ukubona ukuthi abantu abahlukuzeki. Ngoba sikuzwa lapha lesikubona kuma videos sibona ama social la mapolisa echaya abantu, ephatha abantu ngohluku. So manje nqa amabodies anjenge AU le SADC ethule bengayenzi lutho kuzwisa usizi kakhulu kutshengisela ukuthi abala sikhathi labantu beZimbabwe. Ngoba thina sifuna ukubona isifuna ukubona abantu behleli phansi ngokuthula bengahlukuluzwa bengachaywa siphomba ukubona abantu bephomba ukuchaywa lokuthi bachayelwane asikwazi ngemva kwayizolo ngizwe kuthiwa abantu kade bechayelwa ukuthi yibo akade belutha ezitolo kodwa abantu bona laba abachayewayo akula evidence ukuthi yibo ama criminals and nokuthi abantu vele bachayelwane in this day and age why use violence on unarmed civilians it's inhumane it's not normal it's a gross violation of human rights
Unkosazana Kimberly Pepe ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilithane kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu uhulumende ngokwethusela ukuvala inhlanganiso zabo phezu kokuncedisa abantu abachaywe ngamapolisa lamasotsha ngesikhathi sokutshengisela okuqoqwe iZCTU Baningi ababikwa bedutshulwe bafa kanti abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela lemakliniki atshiyeneyo bencediswa zinhlanganiso ezizimeleyo. Yizo ke lezo nhlanganiso uhulumende ayethusela ukuzivala ngoba esithi zingenela kwezombusazwe. Le yinto echotozwe kakhulu ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Amazwi la asuka kuminista Zenza ethi yena uzangenela njengominista we-welfare ukuzavale inhlanganiso ezingenela kwepolitiki. Uthi yena inhlanganiso ezizimeleyo zinikwe imali yokubazi kankase ziyenze ukuthi abantu baphume ngodlakela. Echo ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilumbene zilomtshado wesisanasana le-MDC Alliance. Lokho kodwa akusikho qiniso. Okuliqiniso yikuthi abantu beZimbabwe abaningi bebethukuthele. Bathe bethola ithuba amapholisa ebachaya. Abantu bagcine sebengenela sebesenza okunye okungatade kungayisikho ukuthumba impahla. Lakho inhlanganiso ezizimeleyo angikholwa ukuthi kule inye inhlanganiso kade ingenile yatshotshozela. Ngoba inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe esithi ngama NGOs aseZimbabwe alandela ama principles ama human rights defender. Acho ukuthi akumelanga kube le violence. So uMinister Nzenza lapho ethi amagqwetha amele amalungelo abantu kakumelanga ancedise mbonani lapho usephambanisa nalapho esithi laba abachayiweyo awumelanga bancediswe ngoba amapholisa lamasotsha athe engene bhaxabula omama labogogo obaba labantwana amadokotela amele amalungelo abantu kangeka goqa izandla bazangena bancedise and njalo alisoqala ukuthi uncedise umuntu olinyaziweyo njalo asoqala ukumela abantu abavayolethwa amalungelo abo
sesingabona yini Mukwewa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezeno zimela kachana zisesaba ukuncedisa abalinyaziweyo ngoba zisesaba uvalwa nguhulumende
Hayi okusobala ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lati azisozeza kekeleza zibuyele emuva azisoze zihlehle emuva siyabe sifuqa siya phambili sibona ukuthi amalungelo abantu baseZimbabwe ayananzwa asisoze sihlehle emuva even engathi usevala umama unzenza akungeke kwayenza ukuthi bona abasebenza kumalungelo babe yingxenye abazimela bebodwa ngoba ama-individuals lama rights amagqwetha the skill. So you don't have ukuthi belong to an association to offer your services free of charge. Lamadokotela futhi lawo akwanisa ukuthi ancede kungayisikho ukuthi basuke enhlanganisweni azisukele nje engumuntu makhaza enceda ngesikila laso.
Umnumzana Tiney Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leNews Day lithi inhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference isikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lamanye amabandla ukuze kubunje uhulumende womanyano ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulelinye ikhehla elileminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa elibulaleyo unkosikazi walo kanye lomntana lo qede lazibophela lafa ngemva kokwethesa unkosikazi walo icala lokukhomba phandle. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Into le eyenzakala eZimbabwe it's really so unfair kuma citizens aseZimbabwe. Kathi sinxa ungathi uyakhangela khona ukuthi bababophile laba bantu, some of these people are innocent bababophile bababuzithi badikela amatheka asezindlini zabo. Kahle kahle uhulumende weZimbabwe sengukhulumende wabantu noma ngukhulumende nje wamamafia. I-organization yabo baprotectana bengamamafia basebenzisa amapolisa namasuta uku-intimidata abantu ukuthi bangatshengiseli kwamanye amazwe ukungasuthiseki kwabo ngombuso weZANU-PF. Into yangkhona it's unfair thina iyasistressa kakhulu ngoba kunje khonapha ifamily yakithi yami yonke yakithi ekhaya omama obhuti osisa awukwazi ukuthi kwenzakalani nxa ukuthi uyazama ukubathinta ku-WhatsApp ukuthi uyazama ukuthi ungene mhlambe bo-Facebook labo-Twitter abatholakali bakhathe i-network off. It's very unfair. Kathi esinxa usizwa kuthiwa abanye abantu ababotshiweyo baya amapholisa ayala ukuthi bathole ukudla kuyingono igavernment yangkhona igavernment abantu noma igavernment yamamafia nje abantu abafuna ukuthi ukufrenza udlame kuma-citizen. Mina ngaze ngiyibone igavernment ehlukumeza abantu ngalolo hlobo and eyinto engithanda ukuyibuza ukuthi kathi yona i-United Nations ingaphi, isadiki ingaphi? Abantu beZimbabwe badutshulwa mhlaka 1 August kwafa abantu, kathi esikudutshulwa abantu bafa, kathi esamaphoyisa namasota ahlukumeza abantu. Where is the United Nations? Kathi i-United Nations le imelele abanjani? Imelele amazwe anemali, imelele amazwe ane-oyili or imelele wonke amazwe nje? What is the purpose of the United Nations? Xa izinto zisenzakala sobona bengayenzi any intervention. Ubuhlungu lokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi sizimele sisodwa. Okunye endithanda ukukuxwayisa ukuthi izizalwane zonke zaseZimbabwe xa befuna ukumatha benze i-peaceful march, cabanga ukuthi basize lebo imphefumulo ekwetshiweyo laba balokhu behlukunyezwa ngangcono bamathe bacele i-government yaseZimbabwe ukuthi i-release laba bantu babophileyo ngoba asikho isidingo sokuthi labo bebebotshiwe bebotshele ukuthi bona bebetshengisele ukungasuthiseki kwabo. So bengicela nje imuli yonke lezizwalwane zaseZimbabwe abakwazi balabobhudi balabosisi balabobaba balabomalume ababotshiwe bengebotshele ukuthi bona waye bejengisela ngangcono bemathe becela ukuthi i-government i-release laba bantu babophileyo.
Njani balaleli, okwenzakala ivele kakuzinganga kodwa kube kuvele kuza kwenzakala ngesizathu sokuthi vele yona indlela okwenzakala ngayo i-election kutshontshwa amavoti izinto zonke zingamanga kahle kwakuvele kutshengisa ukuthi kuzagcina kuyi-internet system. Isimo lesi ngokubona kwami vele kasoze sithe sayekele ukuba khona as long as izinto zingalungiswanga ngendlela eqondileyo. ngizabuyela futhi ekutheni ni awutoze ukhange siceleni nevoti engabantu abavota abedlula imiliyoni 40% yabantu ubathathe ngathi yizifutha vele kwena ngabacabangi. I-40 percent liyana vele imelela abantu abaningi kakhulu abakhononayo. So ihulumende kuqakathekile ukuthi akuthathe ngelihlo elibanzi khonokho okwenzakeleyo. Isayini yokuthi into ezalandela lapho iyabe isedlula khonokho okwenzakeleyo namhlanje.
Ngiyabongaindlelaehloleni lami ikhuma letwala lasekicape town. Ngombono wami kulokhu okwenzakalayo sobona kazathina laba bebandla elibusayo kuzasuke begcoba amaqembu aphikiswayo ukuthi yiwo anjani abangele ukuthi kube nokudlawudlwa ngeZimbabwe. Kodwa kungayisikho lokho abantu bebona labo ngombono wabo ukuthi babona ilizwe labo liyawa lisiya phansi bathi ngcono bezisukumele. Yikho kumele siwukhalisele khona lokhu lakho.
Labo ngebe kungabalaleli bethu abasithumile imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kuvalela wona ke khonapha emsakazweni kumbe sikudlalele wona. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwele Canada esithunjwe kwele Burkina Faso kuliviki sitholakale sifile duzane lomngcele wakulelo lizwe lele nishe. Inhlanganiso yeCarter Center ithi ngomnyaka odluleyo kutholakale izehlakalo zomkhuhlane weguinea worm ezingamashumi amabili lasishiyagalombili kuphela. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU ithi uhulumende kalungisisanga izikhalazo zayo ezabangela ukuthi iqoqe ukukhalala umsebenzi okuqale ngomvulo. Izikhalazo lezi ziqoqela sokuqonga kwentengo yamafutha ezimota lokulungisisa umnotho welizwe. Lenhlanganiso ithi izahlangana lanxa nje enye inkokheli yayo ebalisa umnumzana Peter Mutasa ingaziwa ukuthi ingaphi. UChris Kande weStudio 7 uxoxela ukhokhela lenhlanganiso esigabeni seWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, iqiniso ukuthi sasilungisa amalanga amathathu omvulo olwesibili olwesithathu and sithanda ubana sibonge ukuthi abantu beZimbabwe izisebenzi zeZimbabwe ngendlela esasibacele ngabo ukuthi bahlale ezindlini bakwenzile lokho. Kodwa-ke lama besilenze ezintathu ebesifisa ukuthi uhulumende asithedile kizo. Into yokuqala yokuthi asithethi na sihlale ezindlini ukuthi uhulumende abe le mpendulo yokuthi indaba zomnotho welizwe wenzani ngakho ukuthi alungise umnotho welizwe lo ofileyo. Owesibili njalo sasesithina uhulumende cela ukuthi acace ukuthi indaba leyi ezimali kanjani. Sathi ukuthi thina sifisa ukuthi uhulumende akhiphe i-bond note kusaliyusa. Owesithathu sacaca futhi ukuthi sifisa uhulumende ehlise intengo yamafutha ezimota le esikhweziwe nge-150%. So-ke i-3 days iphelile abantu namhlanje lanxa bengabuyelanga kubona kodwa-ke beyasilola i-coins ekuwork. Kodwa okuyiqiniso yokuthi-ke uhulumende kakasithendi njalo kakuyenzi lutho. Iqiniso elikhona yokuthi asibone ukuthi thinga ukuthi umnotho elizawuphatha kanjani. Okwesibili futhi singananzelela namhlanje lezi mota lezi ezikhala abantu bezihlule kuhamba ngenxa yokuthi indaba lani yefuyela yehlanga. So-ke thina sikuyahlupha ngoba izisebenzi lezi ezisebenza khonapho ekuthwaleni abantu ngezimota umsebenzi uzaphela ngoba bazasebenza kanjani nxa sebesebenza bengenzi engatholi inzuzo kungangcono imoto zengxenye bazimile sikhuluma manje sezisezimile hambe zingasebenzi. So okwesithathu njalo ikhona ukuthi kuloku kusebenza nenalo imali efileyo ukuthile ngale yuth kodwa ifile ukuthi iy'fundo ezingayifuli. So sowusegcekeni-ke ukuthi khathi esokufana njengesisebenzi futhi ibuyele sehlanali phansi hlalisana phansi ubone ukuthi kanti senze njani ngoba kuyiqiniso yokuthi zonke into ezintathu uhulumende kakazi-adress. So ke sofanele sihlale phansi idimandi uhulumende asibike impendulo nga uhulumende engazika impendulo sofanele sibone zakwazavele sivumele nga uhulumende engehle ukuthi asiphelele izinto ezintathu siyafanele ukuthi sibone ukuthi ihamba njani siya phambili ufanje le timu yebhora engayidlala ungayiqalisi le 3-3-4 uyibona ngathi ingakuhambi ukuthi yatini ungathi 4-3-4 so lato ofanele sibone ukuthi njengoba lokhu kungasebenzanga okulandelayo singenza ukuthi siyenze uhulumende ukuthi ananzelele ukuthi thina singabantu bezimbabwe yinto futhi esilethe inothi lezimbabwe so lokho esikudinga kufuna kwenzakala so ke sokufanele sibele phansi yebona ukuthi uhulumende ngabe simdonsa njani ukuthi aze aphendula asinike le nto lezintathu esizifise ukuthi bana zenzakale
sibonile lapho abanye ababotshiweyo ngesikhathi kutshengiselwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF lina likuthethe njani lo
lokho mina ngithele kusegcekeni ukuthi ngoba thina ethi inkuthazo ayisegcekeni ukuthi abantu leyi ukuthi say awuyingele umuntu kahlale endlini yakhe sonke sesibukhole ukuthi yinxa sokulabantu bezanu PF ababotshiwe bethethe izimoto abaye betshontshe emagros siyabona ukuthi izanu PF ibisibona ukuthi abantu bezimbabwe balalele lokho esifuna bakwenza bakwenza kahle so ke izanu PF siyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele ukuthi ayi-infiltrating nesithile so ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanya ungathi thine besiza abantu ibe sesikhoze ukuthi ube nokudla kodwa sibonge inkosi ngoba sokusegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu abesabe lobudlamo yibona bezanu PF so ngokunjalo lokhu abantu bezimbabwe bakunanzela ukuthi ngasikhuluma izanu PF sikhuluma abantu abanjani nasifuna ukuthi silungise izinto bona ababhoda ngabe befuna ukuthi baphambanise into yabantu so ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhale ukuthi asesibone kanti bona amakhosi ngoba abantu bezanu PF bazakwenziwayo lokho sikukhangele ngamehlo esibili ukuthi onke izimbabwe ukuthi sibone ukuthi abantu laba bajezwa ngokugcweleyo ngoba bafuna ukugcwelikizo lethu njengesisebenza.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Ihlekana ebelikade litshengisela lifike ofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana ngemva
uxolo ngalokho abeZimbabwe abahlala kwele Botswana batshengisele eofisini yomeli weZimbabwe kulelo lizwe eGaborone izolo bekhonona ngokwenzakalayo ekhaya okugoqela ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapolisa kanye lokutshabalala komnotho kubika uMartin Ngwenya.
Ihlekana ebelikade litshengisela lifike eofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana ngemva kokudla kwemini ngolwesine bethwele amabhakani atshengisa ukufuthelana ngesimo esisekhaya. Amanye amabhakani abekade ebhalwe ukuthi sifuna ukubuyela ekhaya sesidiniwe ukuhlala kwamanye amazwe kukanti amanye kade ethuka umongameli Emmerson Mnangagwa ethi usehlulekile ukuletha inguquko eZimbabwe. Kuqhamuke udlakela eZimbabwe kuyona leviki okuthiye impahla etshiyeneyo ibhiliziwe abanye belimele abanye balahlekelwa imiphefumulo lapho kulokutshengisela phezu kwesimo esibi somnotho. AbeZimbabwe emazweni atshiyeneyo bathi bazaqhubeka betshengisela emahofisini abameli beZimbabwe betshengisa ukubambana labatshengisela besekhaya. Omunye wabaqoxe ukutshengisela lokhu eHaboroni umnumzana Christopher Muchema uthi kade betshengisela ukuthi abantu bayabulawa ekhaya njalo isimo somnotho sesibhidlikile.
So people are not happy. They are not happy that the government
abantu abathabi ukuthi uhulumende obakhokhela kabahloniphi kahloniphi ilungelo lokutshengisela. Amasotsha ahlukuluza abantu osekudale isimo esikhona esingahlalisekanga ekhaya yikho sitshengisela lamuhla.
The unhappiness about the situation at home.
Umjema uthi ofisi yeZimbabwe eHaboroni izamile kodwa ehluleka ukuthi amapholisa aweBotswana ababophe labo abakade betshengisela.
Instead of the acting ambassador in Botswana to
come. Kodwa ofisini eZimbabwe eHaboroni esikhathini sokuthi elalele ezikhalazo zethu ubize amapholisa ukuthi asibophe. Uziphatha njengohulumende osekhaya ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Omunye obephakathi kwabatshengiseleyo umnumzana Dumi Ncube uthi uqakathekile ukuthi njengabantu abaphandle kwelizwe betshengise ukubambana labantu abasekhaya.
Bekuqakathekile ukuthi abantu beze ngobuningi ukuzazitshengisa ukuthi simbone omunye labasekhaya. lathi esiphandle kwelizwe siyabuza ubuhlungu ababuzwayo. Izihlobo zethu laba bantu, we are one, sakhitshwa ludube ekhaya.
Abatshengiseleyo bathi balethemba lokuthi inhlanganiso yamazwe angezansi kwezikazi le-Africa, SADC, yona elamahofisi eHebron izangenela kudaba lweZimbabwe ukuze kutholakale ukuxazulula kwale ngxaki eselizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Baba was a little man. You never lit to the guy. You never lit to the guy. Tell him, and tell him, tell him, and tell him, and tell him, tell him, and Chelimana yele, Chelimana, 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 Chelimana,
Pasi liqembu elikhokhelwa litsheli dala usinini ngwenya ehlabela ke bekhona le kwele Germany bathi bona ubaba wazalilema bese qibela ke izindaba zethu sekuseni kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weZimbabwe esephinde wacitha njalo ubulembu be-internet wachiya uZulu engasenelisi ukuxhumana enkundleni ezifana le-WhatsApp kanye le-Facebook. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokwethusela ukuzivala phezu kokuphathisa abantu abalinyazwe ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi abantu bekhalale umsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele Botswana zitshengisele izolo zisola okwenzakalayo ekhaya. Kwanele mthwakazi likhumule zikhona izakusihlwa ngowa 47. Eyami impela viki isiqalile, lithone kuhle, asidibaneni njalo ngesonto. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.